Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlaka 21 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia ukuya emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uzulu.
Abantu bengamakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka. Izinto lezi yabe zidinga ukuthi aluba kuqondane nokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile, kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho.
Kodwa abanye bathi ihambo zikaMnangagwa seziziningi kakhulu njalo aziphathisi lizwe.
Khonapho yabe ihamba nge-private jet, ihamba ne-security yakhe. Imali eziningi ngapha ilizwe kanti lamagesi, ilizwe kanti lamanzi, kanti lamsebenzi, akula kudla, ilizwe nje limi manzoni.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo phezu kodaba lokuqatshwa kwabavela phandle kwakoBulawayo.
Besinqoseke kakhulu labo abalama-5 or level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle isystemu ye-fibalitini.
Amapolisa ancitsha imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwebandla le-ZANU-PF ngendaba yama-sanctions. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia edolobheni leSochi emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uzulu. UMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana leziphathamandla zamankampani e-Alrosa emba amatshe aligugu, amadayimani eManicaland kunye lenye njalo inkampani emba ilitshe le-platinum eZimbabwe. Ukhangelelwe njalo lokukhulumisana labanye osomabhizimusi kunye leziphathamandla zikahulumende wakwele Russia. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo engumeli wesigaba sebulilima edalele ePhalamende uMnumzana Dingumuzi Phuthi utshele iStudio 7 ukuthi uMnangagwa kumele ahambe eyokhulumisana lenye inkokheli yamazwe ukuze athole okungaphathisa ilizwe.
Kodwa phela zengakhohlwa laba ukuthi ukwakha kudinga ukusebenzisa umhlabathi, isamente, izinsimbi, amazenge, konke lokhu kuba kuningi ekusetshenzisweni kwakho. Kodwa nxa isiyindlu isimili siphelele, abantu baya bengaboni imazenge, le nsimbi zakhona ziyo ziphakathi komduli bengaziboni, zingezokuqinisa. Isamende kuyake kungasakhanyi ukuthi isamende yayidura ingamabhegi, sozokufuna ukuba ngumduli nje othembakeleyo omileyo. Abantu bakithi kabafundi ukuba lesineke sokunanzelela ukuthi i-manifesto yebandla elibusayo yathi ilethwa kwaba nebala elithi re-engagement. Ibala lelo litsho ukuqinisa ubuhlobo. I-re-engagement leyo yayisitsho ukuthi yeyinye yezindlela ezazinanzelele ukuthi zingakhulisa indlela esingasukisa ngayo umnotho wethu. Pho-ke umuntu angazihlalela-ke yekela ukuthi ngabangani lokuqinisa ubuhlobo lobo ukuthi thukisoze umnotho khonalokho esikukhulumayo kuyabe kuzabuya njani. Ubona ngazathi kusabaluleke kakhulu sibili kakhulukazi ukuthi umongameli welizwe ayithekelele amanye amazwe eqinise ubungane lokuthembana phakathi kweZimbabwe lalawo mazwe, ngoba nakho kulamazwe okuthi kuzanywa ukuthi kube lokwakhelana kuhle lokudlelana kuhle, wona kawalali ngokuzama ukuletha zonke izinto ezingeza ukuthi ubone ukuthi lapha akuyiwa ndawo. Ubuhlobo wabuqiniswa lutho, ukuthandana kumbe lokuqondisa ubuhlobo kakutshintshi lutho. So ngithi abantu kabananzelele ukuthi ukuhamba kwamongameli kusaqakathekile kwakathini. Kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sokulokwethekelelwa kweZimbabwe langamanye amazwe, lesi sikhathi siyabuya, umongameli kakabi le-3 years ekhona embusweni, and ukuhamba kakhulu okukhulunywayo angikwazi ukuthi sokuqathaniswa njani lokukamongameli wasukayo.
Nxa sikhangela ukuthi kuthiwa usebenzisa indizamtshina eyokuboleka ngemali eningi kakhulu ngelanga, yikho abanye besithi kungani kanti engathumi abanye abafana labasekeli kumbe abaphathi ntambo.
babakani phela abantu bazakhuluma bekhuluma njengami engcenye ngizikhulumela ngiphansi kwesihlahla ngingazi lutho ngendlela zokubuswa kwelisho kodwa siyakwazi ukuthi ziningi izinto ezingadingi ukuthumela angisoze ngithi mina ngingu honorable futhi ummeli webulili mawest ufuna ukukhuluma lo honorable Mangaliso Ndlovu owebulili ma east bese ngithumela abafana bami ukuthi hambani liyokhuluma lo Ndlovu lithi kanti antsho omunye wami uyakedinga ukuthi lami ngimkhangele mathupha sixoxisane ukuze naye abone ukuthi ukudlelana kwethu kuqinile njalo buqotho pho-ke abantu benganakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka izinto lezi yabe zidinga ukuthi aluba kuqondane lokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho njalo kasinanzeleleni ukuthi asiyontando kwababa uMnangagwa ukuthi ibe ingekho indiza yelizwe engayenelisa ukuthi ebehamba ngayo sasikhangeleni ukuthi lapho ezivela khona konakaleni iezimbabwe mina ndilenhlanhla yokuthi ngihlala portfolio committee e-transport and infrastructural development iezimbabwe sikhuluma kanje ubunzima ebhekane labo bukhulu kakhulu budinga ukuthi lezi zinqumo ezisakhangelwe ukuthi aluba ziyaqiniswa ukwenzela ukuthi iezimbabwe ibe ngezaba yinkampani ezimeleyo njalo nendiza zazo ezimbabwe lazo ziphathe kuqiniswe okwakathethi azingafiki
konapha allo ke ngumnumzana Nadi ngumuzi Phuthi umeli webulili ma west edalela eParliament njalo eyisiphathamandla sebandla lezano PF beqoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye abanye basola inhambo zikaMnangagwa besithi udlalisa imali ngoba esebenzisa indizamtshina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye kodwa kungalethi zithelo sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu sambuza ukuthi ulibona njani lolu daba
lokhu kulusizi ngani ngoba indoda le isiyivisitor elizweni lakhe usevakatshela ilizwe lakhe usevele sehlala ngaphandle kweZimbabwe singakhangela ama-trip akhe asewenzile lokhu wathaya ikhuwe ekhipha umgabe esikhundleni asemaningi ukwedlula umgabe wangena ngo-1980 waze waphuma ngo-2017 ngoNovemba so lusizi izimali zabantu ezichithekayo zihamba khonapho uyabe ehamba nge-private jet ehamba ne-security yakhe imali eziningi ngapha ilizwe kalila magetsi ilizwe kalila manzi alila msebenzi akula kudla ilizwe nje limi manzonzo akula lutho olukuhambayo i-country state is actually crumbling so lokhu kulusizi kakhulu ukuthi kahloniphi kakwazi lokuthi ilizwe libuswa ngayiphi indlela aqalisele ngaphi ngumuntu nje ongani ovalwe amehlo
njengoba sisizwa kuthiwa kulabo somabhizimusi abakhangelelwe ukuthi bazahlangana laye asikhona okumele akwenze ukuze ilizwe livuselele umnotho walo
akulanto loyo siyingoma eyayihlatshelwa ngumgabe naye wabuya futhi esapotwa ngama British bezama ukuthi khona hayi Zimbabwe is open for business kwaba yinarrative yona leyo nalamhlanje lokhu ehlabela akulalutho oluzaphuma elizweni leli leZimbabwe kabakwazi laba bantu ukuthi vele i-injini ihlanganiswa njani imota ihlanganiswa njani ungaze ubanike ama-parts lalaphana lalokhuyana akulalutho abakwazi uyathatha i-CE amaziri emuva afake phambili athatha emuva afake phambili athatha i-injini ayifake ngemuva yona kumele ibe phambili so ngumuntu nje okululeza akulalutho oluzaphuma ikudlala nje ngesikhathi into osokumele yenzakale abantu abangaba lethemba la ngani ngoba umuntu lo wangena ngekhulu and ukuphuma kwakhe akasokaphume nge-election kuzamele aphume futhi ngekhulu sokuloyiswa-ke ukuthi ngayo yena lo umuntu wathaya umgabe ikhulu uthiwenga uyasila abuye azosikhiphela udubo lolwalufakayo then kube le-inclusive government ibe yi-inclusive government yangena ngo-2008 abantu kube lilizwe sibuilde i-nation ngoba kathesi se-country not the nation i-country is divided on tribal lines is divided on regional lines is divided on classes singeke saba lelizwe elingathuthuka these are the things uMnangagwa okumele ukuthi ngabe uqala azilungise engakaphumeli ngaphandle aqala alungise induku ezikhona elizweni ayikhona ukuthi edinga amakhiwa edinga i-business kathesi usupplimenta i-transport ngani ngoba uwengezelela amalanga akhe embusweni but akuncedi bantu ngoba imali liyana ngayimali okumele ithathwe ivula ama-industries abantu bahambe bayisebenza bazibhadalele i-transport yabo
Alo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ivandla lemthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo lamhlanje. Likhalaza ngokuqatshwa kwabongi labongikazi abavela kwezinye izigaba zelizwe ezingayisiko zemthwakazi. Kodwa umholi wesibhedlela ulandule uDokotela Solwayo Ngwenya ulandule imbiko yokuthi bazaqatsha abongi mhla ka 21 lamhlanje esithi ukuqatshwa sokwenziwa ebulenjini be-internet eHarare. Sixoxele esikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubulawayo ohlangene wavumelana ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa empilo. Akusilo kwebandla elilodwa kumbe kwe-organization yodwa kodwa ngokomuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesenzo esenziwa nguhulumende esobandlululo. Olwenzakalayo kuma-department kahulumende ikakhulu khathesi sikhangele igaba lwesibhedlela sempilo. Abantu bacabanga ukuthi kungcono bayotshengisela khona le mpilo.
Sizwa kuthiwa lilabo ubufakazi obukhomba ukubana akuhambi kahle kuqatshweni lapha esibhedlela lesi.
Ye, ungananzelela iviki leli elidluleyo, thina njengebandla lemthwakazi Republic Party sike sahamba sayofika empilo, sahamba sayafika emhlahlandlela, sayafika e-UPH, sakhuluma le management, sakhuluma lamanesi, lamadokotela, sakhuluma njalo labagulayo. So tholile ubufakazi obuningi njalo savakatshela lalabo abayibo abafundayo ngapha kwe-nursing izaphulayo ngokufanayo ibe lohlelo olufananayo le-civic society layo ike yafika layo empilo khonangale. So inhlanganiso eziningi bezivakatshile ziyafika ukuthi zibone ukuthi kwenzakalani. Njalo izolo kube lo mhlangano ekadibizwe yi-BOPRA kodwa kwabebiza inhlangano ezitshiyatshiyeneyo. Kwahle kuvunyelwana-ke ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa khonangale empilo ngobulawayo wonke jikelele esitho etshengisa ukungavumelani lohulumende edabeni lokuthi bekuqhatshwa abantu abavela kwezinye iy'ndawo. Abantwana bakhona pakobulawayo belawo ama-olevu be-qualified kodwa bengatholi izindawo zokufundela ubumongikazi.
Libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na?
Asikwazi kulokho kodwa-ke ekumane vele usazi ukuthi abantu sebafakwe isiye kakhulu when it comes to izinto ezihambisana loku-demonstrate nani. Abantu basuke babeleyo lomvalo. So asikhangelelanga ukubona abantu abaningi kakhulu kodwa kungaba isimanga nxa bengabuya ngoba kuqakathekile ukuthi abantu batshengisele njalo batshengise uhulumente ukuthi kabathokozi ngalokho okwenzakalayo. Besinxuseke kakhulu labo abalama-5 olevu or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ye-tribalism.
Manje lizabaphathisa njani bona la?
Yikuzama esiyenzayo sibamba sizinhlanganiso ezijiyajiyeneyo nje silisa ukuthi uhulumende kungangcono amise ukufundiswa kwabomongikazi until azalungise udaba lokuthi ngobani okufanele ukuthi bayofundela kulezi zibhedlela njalo ngobani abamfanele ukuthi baqhatshwe kulandele isisekelo sombuso ikakhulu sikhangelane le-devolution of power. So yiyo esizama ukuthi uhulumende kufanele ukuthi ayi-implemente i-devolution of power abantu bathole amandla ezabelweni zabo bathole imisebenzi ezindaweni zabo bangathathelwa imisebenzi ngabanye abantu abayebe besiza bevela kwezinye iy'ndawo. Thina sile ichushinechoyo ukuthi i-devolution of power kufanele ukuthi kube yiyo i-system of governance kulona leli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwezanu-PF ngendaba yama-sanctions. Ibandla le-MDC belifuna ukutshengisela phezu kokonakala komnotho welizwe ngolwesine. Kuthi ngolwesihlanu ibandla lezanu-PF likhangelelwe ukutshengisela lisola ukufakelwa izijeziso okwenziwa ngamazwe angentshonalanga ibandla lezanu PF elithi yikho okubulala umnotho welizwe. Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli ye ZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Uhulumende uqhubeka esolwa ngokwephula ilungelo likaZulu kulandela utshaywa ngamapholisa okwenziwe intatheli izindaba yephephandaba leNewsday uRubimbo Mutshenje eHarare ngomgqibelo ngesikhathi kulabantu akade betshengisela bekhonona ngokubhubha kukaHilton Damangani owabotshwa ngeviki edluleyo labanye abalitshumi kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa kwesinye isekhiwo eHarare. UDamangani obephila ngokuthengisa ezitaladeni ufele entilongweni ngamanxeba okutshaywa ngamapholisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association umnumzana Leopold Munende ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Ube siya emsebenzini usebenza eNewsday obethwela ikhamera emsebenzini bekulamapholisa akade chayana namavenda nabathengisayo laba emgwaqweni abathengisayo emgwaqweni bebetshinga besithi lina labulala umnyoti libulela umnyoti kuleyo venda elifele ejele izulu ekuseni bebesithi lina libulele abanye omnye wethu and then amaphoyisa bebaxhasa ukwenzani kungani bayachayana kuyimbo edlula amanye amaphoyisa asifazana asemkhombela athi lwana le khamera usithatha amapicha lwa dilani la wahamba amaphoyisa amabili ayasilisa yabafike bamtshaya ngembona basebemtshiya bambophanga bamtshaya yena wasesala esefonela umngane wakhe eNewsday wafonela lathi thine beyitshela ukuthi yinokwenzakeleyo bathi sesikwazi ukuthi ukuthi yinokwenzakala wasesiya lathi esibhedlele edolobheni leHarare.
Singathi-ke ulimele kanganani untombazana la?
Kodwa lakhe lingani liwomile kodwa ubesithi kuthiwa hayi ngingcono but besikolo lakhe lingani liwomile.
Kuyalethusa yini khonokho okwenzakaleyo kuntombazana lo?
Kuyasethusa ngasibona intatheli izindaba encinyane njengoRubimbo Mutshenje njalo engikazana bemtshayela ukuthi uphonge ukudlula nje ephethe ikhamera.
Alo-ke ngumnumzana Leopold Munende okunhlanganiso ye-Young Journalists Association ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa kunjalo nje inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz inxusa uZulu ukuthi aye ngobuningi emthethwandaba kamantshi eHarare lamhlanje lapho okuzathethwa khona icala lamajaha alitshumi abotshwe loTamangani ofele esitokisini ngomgqibelo eHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni walile ukulandela isinqumo sebandla lakhe ele-MDC esokuthi umsekeli wakhe uKansela Tinashe Gambarami owamiswa umsebenzi ngenyanga ezimbili ezidluleyo abuyiselwe emsebenzini. Iphephandaba leSunday Mail lithi umongameli Emerson Mnangagwa usephendule umanyano wabezinkolo owathi kumele kumiswe ukhetho okweminyaka yesikhombisa kubunjwe uhulumende womanyano. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisiphake imbono yenu eliyithumeze nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318.
Linjani Studio 7 labalaleli, imugabadela njalo lapha. Mina kusenhlizweni yami ukuthi ngikhulume ngogawule, ugawule lo ohlale ekhuluma ngezanu PF, yeyizanu PF igudu yenza hey abantu bakhuluma amanga kula bantu abacashaya, kula bantu ababulawayo, hey what what. Kanti okwenza yena akolode ikhansela yikwini? Igama lakhe lizebe ku list yokuthi usebantwini abangakabhadala imali yekhansela, yini yena leyo enza kube njalo, yena esebenzela yona leyo zanu, wehlulwa yini? Uyenziwa inkani yakhe abanayo abayisebenzisayo as izanu oro kanamali nayo ukuthi ebhadale iproperty lezo njengabanye abakolodayo, ngoba umumo mubi kuwo wonke umuntu. Kaba yenze izinto right bona besikhombisa ukuthi bona bakhona, bengathi abantu uma bekhala bethi abantu kumele betshaye abantu banamanga. Hayi, kuliqiniso, kuyakhanya into kuliqiniso ukuthi kuyahlutshekwa ngoba naye nangu uyakoloda i-council. So kabhadale imali ye-council sibone ngayo ukuthi yena kwenzakalani. Lati soqhubekela phambili sibone ukuthi for sure at least bayazama. Engabe lokho ekhuluma ngokuthi abantu yabahlutshwa, abantu akulanto ezakalayo eZimbabwe, what what ama sanction what what. Yena kabhadale la imali leyo, sibone ukuthi uyakhona yini. Wayeseze sengena ku list leyo yokuthi ebhadale ukuthi uyakoloda imali yecouncil. Ngenxa yokuthi imali ayikho, izinto azimanga kahle ezweni. Abavume ukuthi izinto azimanga kahle ezweni, but engathi yonke into i-right lapha eZimbabwe, engakhuluma into engayisiyo umdala.
Yebo, ngomsebenzi ekuwenzayo ukusithumezela indaba zelizwe leZimbabwe. Ake lisincede lapha ngodaba lolu lwemathibelelendi olwenkosi. Siyavalelwa thina ukufaka inkosi yethu abakwaziyo ukuthi yayivele ikhona. Basifakele umambo esingazange siphele i-history yakhe. Basikhuluma ngokwakithi okolobhe ngolamzizikazi bayalwa, basithela ngama-tiegas last year, sike sathelwa ngama-tiegas. Ake lisibuzele labo queen khona ngapho ningaphethe ukuthi ababuye bezoxazulula udaba lwabo, yibo basifaka ngaphansi kwabantu bempumalanga labo basincintisela. Sikhathele, sicela bekulungise, kuyagcina kuchitheka igazi ngoba sesidiniwe ngokuhlala emazweni abantu bebulala ilizwe ngabomu. Inkosi yethu, mhlawumbe singaphila ngcono.
Sanibonani ku-Studio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Ngiyabonga ngalo lonke ithuba elisipha lona. Mina umbono into engifuna ukukhuluma ngayo isimo nje sezwe lakithi. Ngisukile lapha eSouth Africa ngetesti ngafika ekhaya, ngihambe nje ngomngcwabo. Isimo engisibone ekhaya, hayi, izwe lakithi yonke into isemuva, ngazwa wonke umuntu ezweni ekhala. Awutshengisa ukuthi hayi, uhulumende okhona uhlulekile. Angazi ukuthi yindaba engazehlisi nje ebantwini, bayenze nje i-transitional government njengalokho kwenzeka. Ngoba le nto abayenzeli bona, bayenzela abantu beZimbabwe. If bevele befisa ukubona izwe lakithi liphakama, befuna ukubona izimpilo zabantu ziphakama, kuswelakale okuthiwa isinkwa $15 ngapha, imali yabantu ayikhuphuki, kodwa izinto ziyakhuphuka. Leli lihlazo leli. Sengiyakuvuma ukuthi umnankagwa yisiphofu esihola abantu njengazi lapha yakhona, kuthatha abantu basanje emahlahleni nje.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, lewathumela nge-WhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Inkokheli yebandla lama-Republicans eleMelika isitshengisa ukuba ilakho ukuhlamukela umongameli Donald Trump phezu kodaba lokuzama ukubhica ngodaka omunye wabafuna ukumncintisa kukhetho lukamongameli olomnyaka ozayo, uMnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wancitsha usizo ele-Ukraine esithi kumele liqale lidinge okungangcolisa uBiden andubana lithole uncedo lwezomvikela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kweleMelika.
Ya yakukhanya abaningi abacabanga ngendaba zikandoda lo sesiba ngumthwalo sibili kupastor. Ya angeke mangale nxabe ngaba baningi abangamhlamuke.
Kodwa kulokhu osekuphumile ubona ungani izizathu eziqinileyo na ukuthi zingabangela ukuthi umongameli Trump asuswe?
Ya izizathu eziqinileyo ya. Kumbe ngingathi kukhanya sebele ngokutsho kwalabo abaphethe engathi evidence, kukhanya sebele hayi kule case sebele khona.
Ngendlela oqhutshwa ngakho konke lokhu kudaba lokuthi engasuswa, ungathi sifundo bani singatholwa ngamazwe afana leZimbabwe?
Ya ngathi kweZimbabwe kuthiyene nendaba yokuthi ya eZimbabwe vele kasikafiki kule idemocracy enjengaleyo, ngoba eZimbabwe ikakhule kathesi ngoba yonke into isi-onwa yi-military. So yasesibuyele emuva eZimbabwe seyifungafana labo-North Korea nabo-China, umbuso kantando kayiphikiswa vele.
Kodwa siyabona ukubana khona lokho kuthiwa impeachment kwasetshenziswa kulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Akutshengisi na ukubana asisalelanga kakhulu emuva?
Hamba ukuthi ungathi ikhona kuyana ngathi i-impeachment leyana yasetshenziswayo lapha.
Yeah,
yana mina ngibona kwakuyikulwa, yikulwa kwaphakathi ngathi kulwa kwemoli yeZANU-P F ilwela amantshontsho. Kwakungalani lelizwe, lesimo selizwe kumbe okunye, kwakulwela nje belelwa amantshontsho la.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, besixoxa la ecingweni esedolobheni le-Ohio.
Awini yansamu komansoti jeZimbabwe kumalawi anyamatame nakuti pasachire mikitso
mwatipangitsa kuimba nyimbo matinyoza matibuda kutisambula ndiye kuti sitingafewe mukaula chifuba itendiye simuti masula zilibe nchito boti
tinagumana pa WhatsApp
ndikasiyu
tinagumana pa WhatsApp
ndimamunayu
tinagumana pa WhatsApp
ndibambowa
tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
sizidikuza
tinagumana pa WhatsApp
areke anene Chabuela divine, ola, chidwale jifine, mawa chibita kujipata. Ineni makukona, nilibe na zonchito, kutisi na kuone, niwe wangatale. Zanga ndizako, ea telomane, tiene mumpamba, nipempendi kupata.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndikasiyu.
Tinagumana, pa WhatsApp.
Ndimamunayu.
Tinagumana, pa WhatsApp. Tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
sisi tikuza
tinagumana pa WhatsApp
olo mundi seke olo mundi nyoze kanga ndaka peza pa group WhatsApp kompaba dina sankandeka andilo layeka kanalika basti panonika fiansi tandilo njeze baby suta disia Mpaga na kale Zili benchito
Tinagumana pa WhatsApp
Ni antiwa Tinagumana
Tinapumana pa WhatsApp Ingoma ya machaha Awe Zambia U DJ Zimbabwe Labanye bake Besigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi ke lingakhohlwa ukuthi silalo olunye uhlelo ntambama ngo-7 kumbe asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye khonapha e-Studio 7. Igama nguChris Gande.